Nakumbula sakula wonke okwenzakala empilweni yami manje kuseyiphupho saphupha angihlale njalo ngiqaphatha ngedolo ngicela inkosi ngithandaza Nkosi ngicinela umama onempumelelo yami saphila Nathabula thina ngibona impilo empilo engcono umntanami manje umntanami lokhu mthwale ngangithwele inhlupheko ngathi lo mntanami Bongiseni 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 bongiseni
Exclusive from SureLoaded.com.